kodwa bayeke bakhulume bakhulume bakwete mina ngithanda bayeke bakhuluma bakuthandayo mina ngithanda kodwa bayeke bakhulume bakhulume bakwete mina ngithanda bayeke bakhuluma bakuthandayo mina ngithanda Dilizindaba stand utandol njane.